abasakhula ebenhlanganiso e-National Association of Youth Organizations nayo baveze imbono yabo le emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare namhlanje. Umkhokeli wale nhlanganiso uMnumzane Michel Gondo uthi le imibono hathi amalunga enhlanganiso yabo kuphela kodwa iningi labasakhulayo elizweni asebebona elakusasa labo lisibamnyama ngokufuthelana kuselizweni. UGondo uthe kuqakathekile ukuthi inkokheli zigumisane umlotha kulokuthi ziqakathekise ukulwela ukuthi ngubani oyinkunzi.
Uhulumende ozayo ozabe ekhokhela ilizwe leli okweminyaka elandelayo, simkhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulalele njalo alungisise udaba lolu oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Isikhulumeli senhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe, National Students Union, zinaso uMnumzane Thathenda Madondo obikwa edingwa ngamapholisa labe-Central Intelligence Organization CIO uthe okwakhathesi kumele kube lokukhulumisana njengoba ukuletha amasosha edolobheni lokutshengisela sokufaka umphakathi engozini njalo kungeke walungisa okuhluphayo.
Okwakhathesi sikhala ngokuthi abantu bekhulumelane ngoba sikhanyele akula ukuzalethwa ludlakela olukhona. Abantu abasoze bazwisisana njalo akusoze kusincede ngalutho ukuthi abantu betshengisele amasosha ababulali abanye babo begcine bebotshwa ngenxa yokusebenzisa amalungelo abo. Ngibona ukukhulumelana kuyiyo yodwa indlela esingahamba ngayo.
Omunye wabasakhula wenhlanganiso le njalo elilunga lezinaso uMnumzana Samuel Gwenzi uthi akubaphathi kuhle abakubona kusenzakala ngemva kokhetho osokusethusa abasakhulayo, iningi labo eselihlala licatshile zesaba ukuthi amasosha asenyakazela ndawana yonke eHarare.
Sifuna ukukhangela umthetho wokhetho sisiya phambili. Siphatheke kakhulu ngodaba lodlakela olube khona ngemva kokhetho ngenxa yamapholisa lamasosha oselwenze iningi labatsha ababesenza ezombusazwe becatshe. Yikho sicela bezame ukungasebenzisi amandla ukuze ilizwe lethu libuyele libe ngelokuthula.
Ngemva kodlakela olube khona eHarare, abantu betshengisela besola ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi iyaphuza ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli. Amasosha asola ngokusebenzisa ucuku emizameni yokuvimba umvikela ongezwa ngabantu njalo abekwa esehamba emalokishini etshaya izakhamizi. Kunje amalunga enhlanganiso zabasakhula egoqela ozinaso lezinye agoqela umongameli wenhlanganiso u-Archibald Madinda lonobhala jikelele u-Ashifunye badingwa ngamapholisa, amasosha labe-CIO. Ngokunjalo lamalunga enhlanganiso yabasakhula ye-General Consensus u-Osalo Siziba lomakhomberelo aruzibishi labo bayadingwa. Siphathamandla somanyano wabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uMnumzane Thenda Ibiti ubikwa eke wazama ukubotshwa namhlanje ebalekela amapholisa kodwa eminye imibiko ithi akazange abotshwe kodwa abantu makhaza yibo abakade befuna ukumbopha kwaze kwalamula amapholisa akwele Zambia. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.